leli likhangela udaba lwezombusazwe eZimbabwe okwakhathesi njengoba siyabhekane lohlelo luka-2018. Ngikahle kahle lona lijonge ukukhuthaza abatsha ukuba bezibone bephatheka kwezombusazwe.
Lapho ube ubhala leli bhuku, ubucabanga abatsha kuphela nanje noma ubucabanga ukuthi wonke umuntu uzolifunda leli bhuku?
Lona belikhangele kakhulu abatsha, kodwa lethemba lokuba liyabalwa wonke umuntu ukuze bebone izinto ngeso labatsha.
Wena njengombhali owencwadi njalo ungumuntu osasemutsha, awungitshele umbono wakho mayelana ngale ndaba zombusazwe eZimbabwe.
Le indaba esikhuphayo, into engasibhekane nayo ukuba abantu abaningi abaphatheki kulezi ndaba zepolitiki ngama-reason amaningi. Abanye besaba, abanye nje bazibona kungabathinti, okuyinto kakhona. So ngikubonani naye kufanetheke nje njengozibuka eZimbabwe.
Wena uzizwe kanjani lapho wezwa ukuthi uMongameli Mugabe uzobe ngena kumncintiswano wokudinga uMongameli ngomnyaka ozayo, lapho uzobe ngeminyaka 93?
Ha, leyo ngenye indaba leyo ehluphayo. Kodwa-ke abantu beZimbabwe balelungelo lokuzikhethela umuntu abamfuna. Uma bebona umuntu osebangeni lakhe elokhu efuna ukuqhubeka, bazofuna eqhubeke, bazamkhetha. Kodwa-ke okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu akhethe umuntu amfuna.
Kule flyer exoxisana mayelana ngale bhuku lakho okule mbono kamnumzana Pericles owadabukela kwele Greece, othe ukuba ngumuntu ongathanda indaba zombusazwe akusho ukuthi indaba zombusazwe ngeke zithande wena. Wena ubuzama ukufundisana nabantu lapho ubexoxisana mayelana lalo mbono kaPericles?
Iqiniso labo mayithi kuba wonke umuntu eZimbabwe lapho uyakhala ngendlela i-economy emi ngayo. Awuningi abangakunanzeleliyo ukuba iy'ndaba ze-economy lezi kahle kahle zi-affecte politics. Ama-politics yiwo adetermine ukuba i-politics i-economy yethu imi njani. So ukuba umuntu ebezibona ngani yena kabaphatheke endabeni lezi ngenxa yokuthi akuma-affect, umbono ongayisiwo kakhulu.
Thina abantu abatsha kumele sikhangeleleni okuzophumayo kule ncwadi yakho?
Incwadi leyi izabe inika abantu abatsha izizathu zokuba bezibone bephatheka endabeni zombusazwe, njalo izabe ibanika isamari yama-parties esilawo kathesi, lama-options abalawo sesiya ku-2018. Njalo izabe ilamacebo endlela esingalungisa ngayo indaba zombusazwe eZimbabwe.
Kule ncwadi yakho uzobe uxoxisana mayelana nale system ezayo le ethiwa yi-biometric voting system na?
Iyakuthinta lakho khona lokho okunye okuthintwa libhuku lezi.
Uzobe ukhipha leli bhuku nini njalo izobe ibiza malini?
Bhuku leli ngizolikhipha ka-4 February. Official launch izabe ikhona ebulawayo public library, izobe lithengiswa nge-$5 nje kuphela.
Laba baphesheya-ke bangalithola ngaphi leli bhuku lakho?
Okwakathesi sixoxisana la be-Amazon, lethemba lokuba ngesikhathi liphuma ibhuku leli mhla ka-4 izabe selikhona la ku-Amazon.
Laba bafisa ukuthola ulwazi oluthiyele mayelana lale bhuku lakho njalo umsebenzi wakho njengombhali bangawuthola ngaphi?
Bangandilandela ku-Facebook naku-Twitter gama ngu-@simplypluto, njalo naku-Facebook Pluto Ndabende.